Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona, ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi du.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokuchithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi-ke ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bahone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimbi indawo zonke, ezinye zipake zikhangelele kuleft ezinye kuright emgwaqweni yamabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo, njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazane laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhalekhukhwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababifuna bona amabhasi lawo okuya ekhaya, so sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona, ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwa kitu akuzange kube ngisho lomuntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile, baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisinda kodwa bazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi, kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni kuradio eSouth Africa kuma station ayiwayo abalulekileyo amabili okugoqela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma lo Aaron Motsoaledi yena ngokwakhe, ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuyakwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yavi.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka concluding ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapa ngoba ipermits zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini, zonke izinto ezibhaliweyo laphana, izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babe qhubeka lokho bezi extender bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extender yini. Okwesithathu, Sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani. Babe jongeni ngokusinika lapho ama permit. Ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazothini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi i permit yabo wayisebegijimisana lezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani. Thina sina asilandaba la ama permit abo. Njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la. Khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu bediaspora lapha eSouth Africa. Sifuna ukuba le meeting laye omama thina balapha eJozini sibaningi kabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawela ngaphakathi. Please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asiqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende umsubu zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti awufaka ngama bus they are still relying on me ukuthi kona yime ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya.
Lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe okufanele babuyele ekhaya. Incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi olilunga njalo ele CCC uMnumzana Abednego Bebe.
Ngenyaka nxa sikhangele zamabhizinesi ngibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibe sile deficiency eyokuthi-ke basila magetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi. Amabhizinesi amaningi-ke uzasifumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi. So nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade imali isithethwe yonke isihambile. So kangiboni ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho. Okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinesi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinesi siyibone isinyela. Nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo. Ngibonani lo nyaka ibhizinesi kangiyiboni iphakama ngezizathu ezelezenyezi bekhaya ezilandelayo. Okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akuna opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno. Kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bayekulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years. So kutho ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa yinzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
nginesiqiniseko sokuthi nxa singa average nje ukamile ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo uhamba ngesikhathi bani kunasiza ke ukuthi sazi ukuthi ibusiness labe linjani. Okwakuqala ke into ngamile ukuthi ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu babe besebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele. So ukuthi ngezindlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi khona bayakhompanisetha i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqamekele amagetsi. Bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi indastry esebenzisa amagetsi ngibona ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba selethona abantu behlezi. Kube sekuthi labo abanemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze. So ngalezo zizathu engizibe engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yento zonezenza lokushini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitsha kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela udlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intathele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi isihambi lezi bezisebenzisa umngcele weramokhobane belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematselotshe lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni weplumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithe sesicross sesidindelwe thina so kumele siphume sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa i-no man's land akuphumeki imoto ezilama number plates e-South Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele ku-left ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. Abanye abalezibindi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le.
Bizimusi yemoto ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye olebhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHabron leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eramakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land ebridgini abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhode eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathi esingikhuluma ngikonekhi lapha etown ogadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele ele standing sishayisemnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree le-Beit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa ocubungula ngezombusazo umzana efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi
khona lokho nje ukuthi ubona abantu abanengangaka bewele imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa la kwamanyamazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile alila misebenza lilampilo xa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube le mpilo elila kancane
eLizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka kodwa uNcube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobunengi ukuyavota njengalokho okwenzakala ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha
babuya nzima baphenduke nzima ngakho kasoze kube lula ukuthi bavote bekufanele ukuthi baphiwe ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale
abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobunengi ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beitbridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala lonke elisinika indaba ezilohlonze, indaba esisakhayo, indaba eyayo ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi, ngiyabonga la mithi umnyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi, bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizwe ngelethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyevota bantu bakithi, asambeni siyevota nje singabona ngeso eliyi-1 sivotele nje i-CCC sonkeni, then okunye sathi sesiyibona imithwakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya, sathi-ke sesikhiphile i-ZANU PF yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwe-South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto i-ZANU isingekho ukuncindezela abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7, njani? Ngiyabingelela lonke abafakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi elinakeni omusa, amen.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhle esiphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, ngasakube umnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka, sesikhiphe izandla abantu bonke bebambane bemunye bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe izandla. Izandla ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibe ngcono ngesikhathi sisakhula sasabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, yadula ngendlela eyisimanga and amatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele west lizwe, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, lalokho abantu bathe bakhola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka ozayo engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso ukuthi abantu beZimbabwe ufuna ukwenzelani, mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni bonke bebona ukuhlupheka losiza abalukhandelwe ngumnangagwa, namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafake emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini ujob sikhala uzoze edele masebenze bashonela phakathi.
Livuka njani kustudio 7 abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amani omhlaba, sifo uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sesithi 2023 umnyaka kajaha kangene, ujaha kangene, ayikho into ezohlula. kalula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi ba register ukuvota silungiselele 2023 sikede ngezana umnankagwa 20 lunyaka wakhe wokuhamba. Every time mayilanga lichona, makuphuma ilanga lishona ilanga licho ukuphela kwesuku zikamnankagwa esengu president, isuku zakhe zibaliwe njengezika Nebuchadnezzar. Siyabonga 2023 kangena ujaha.
Sanibonani ku studio 7 nabalaleli vuka mthokazi vuka abagqithi. Ngibingelele abazali bami okhulumayo Godfrey Moyo, ngibingelele ubaba nomama lapho abakhona lokoko, nina kababa ugogo wami, ngithi nabantu abami inkosikazi ngithi philani ngenkosi. Ku 2023 hayi sinqobile unyaka, usificile unyaka ngoba vele besiwulindile. Siyabonga konke lokho, nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga, asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili, izosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke. Siyabonga.
Ngitshona njani? Hayi, ngibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu nangokulithanda. Ngifisela impilo enhle kodwa uThixo ngayesibala nesikhathi zonke. Okhuluma ngosibana kwalebuzwana lapha ngilesimanga ngohulumende weZimbabwe. Ngilesimanga kakhulu ngoba lokho akukulunga benze ingane into zemazwe nasentshonalanga abazithandi. Mangithi ngikhangele ngibhekile elizweni lakhe yena umnankagwa akula mali, usebenzisa imali yamanye amazwe, okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni laseZimbabwe kuyawuyanga njengoba okunjela okukhangeleke nganxa umnango wami ngokubona kwami ngibona ingane umuntu lona lobehlezi lobeleke akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalila mali kalilani yilo nje. And ayikho into engayicabanga vele ukukhatshana bonani, ukukhatshana ulele nje khathi. Uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo, bona benze nganabancenge kodwa hayi kuyabayama. Yikho ubona ukuthi inkani vele ayisizi lutho, kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi lelani lizwe sithwele nzima, abantu bathwele nzima lelani lizwe ngendlela ebuhlungu. Khathesi amanye amazwe aba nikwe yimandla kanyana zenze zibuya zinikelisi zinezabafana bathatha abafake ezikhwanani abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyashotha into eziningi. Okwabo bayatshontsha bafake ezikhwanani imali yona bayaniwa ngamanye amazwe, beniwa nama-US dollar la bayatshontshe babuye bayabisele kube bona ama-ministers babo bona labasekeli bakho umnankagwa. Asazi ukuthi lizwe lakithi lizabuswa ngumuntu onjani. Shuwa laba ngaunkulunkulu uyakwenza kuphonga ukuphuma nje ngokathi unkulunkulu angena njani enhliziyweni bathiye umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelela abantu bezimbabwe. Hey, la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu omnankagwa lapha. Hayi, nalo muntu vele kacabangi ngetshontsho. Hayi, ungambone khulu umuntu indoda ihlakaniphi layo, kula kuhlakanipha lapha. Kuhlakanipha kakukho ngitshontsho. Yabona ukuthi lize sibike indlela abayenza ngayo beqotsha amakhweli ize yikho konke yabasekuhlupha senihluphekwe. Ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma laye kodwa wayekhuluma iqinisekano ngesikhathi sangikhona vezalo kwenye indawo ekwelehlelaphusa esithi ilizwe leZimbabwe balithengisela amakhiwa. So nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge nabo libike sezandleni zabo, kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisa ba belikhuphile, babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela. Ubuntu ubuthuthaba
baba ngabi futhi. Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the House luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe busehlula. Lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota. UKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. siqoxe lolandela ezembusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto zizakala ngendlela ezizakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimanzonzo imi ngenyawo olulodwa ngabakatholi ileader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibe wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubukliwe buka-Trump lama-white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa mshuwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile amanamba abafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujwayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona labhala laphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani u-Trump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader bengaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami lawo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo-Trump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. Abanini bizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokuncitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.